kulandela isimomo sika hulumende sokwesula ukusetshenziswa kwemali yakomanye amazwe eZimbabwe abaphila ngokuthenga impahla emazweni afana leBotswana besiyathengisa ekhaya basele belokukhonona okukhulu. Umnumzana Rodwell Ndlovu yena othenga imigqoko eziyathengisa emkambo weflea market kobulawayo uthi okunzima ukuthi bona kweleBotswana bathenga amapula kodwa uma befika ekhaya kumele bathengise ngedola leZimbabwe.
Ngokuqala besisiba lethuba lokuthi sithengise ngepula, ngerandi kumbe ngedola lase-America. Kodwa kathesi okuchoyo ukuthi nxa ungakwenza lokho ubuze laleyo mali usungabotshwa. Njalo ma usuthengisile usuka kube luhlupho ukuthi sokumele ukuthi imalana uyitshintshele kubhondi. Ungayitshintshela futhi kubhondi, sokumele ukuthi nxa usufuna ukuya phandle uqase futhi udinga ipula ngedola ye-America kumbe irandi ngoba ibhondi alivunyelwa phandle.
Unkosazana Sihle Sibanda othengisa impahla endlini efana lamagedlela kagezi lezitofu uthi ukuswelakala kwedola leZimbabwe emabhanga kanye lemkambo omnyama lokwehla kwesisindo salo nxa liqathaniswa nedola leMelika kutsho ukuthi kuba nzima ukuthi bathole imali yakwamanye amazwe.
Ungakhangela ngesikhathi kungeniswa imali yeZimbabwe irate bekuyi 1:2 kodwa khathesi isikhwele okwamagama. Ukungahlaliseki lokhu kuba nzima kithi esiyabe sifuna ukuthenga ngemali yakwamanye amazwe.
Inani eliphezulu ngenxa yokuswelakala kwemisebenzi ekhaya liphila ukungena emazweni afana leBotswana kanye leSouth Africa ukuyathenga impahla yokuthengisa. Ngaphandle kwemali abanye abafana lomzana Rodrick Dube bathi inhlanganiso ebona ukuhlawulwa kwemithelo eZimbabwe Revenue Authority iZimra yathatha okumele kube inzuzo behlawula ngemali yakwamanye amazwe kwezinye impahla.
Kulezinye impahla othola ukuthi umthelo wazo uhlawulwa ngemali yakwamanye amazwe emngceleni. Lokhu kudala ukuthi sibele reduced profits. Ngakho uhulumende ngesimo esikuse ngabe uyehlisa umthelo weduty njalo lawo ubhadalwe ngemali yakweleZimbabwe.
Udube ukhonona njalo ngesinqumo sokuvimba kokungena kwamafutha ezimota wona asedula okwamagama eZimbabwe.
Ifuel ikayivunyelwa uma ungena layo vela phandle kwelizwe. Isizathu ukuthi ikhona ekhaya kodwa khangela ukuthi price yawo ikhwele njani kulamalanga.
UZulu ukhala ngokuthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uyehluleka ukufaka iziqondiso zokuvimba ogugudeka komumo womnotho elizweni osekubone intengo yamafutha ezimota ikhuphulwa kwesine lokhe lomnyaka uqalileyo izolo okuza kwenza le ntengo yempahla ukudla lokunye ikhuphuke njalo nje. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiseHabron kwele Botswana.